ngakhula kuhle kakhulu sasasinesikhathi sethu ama-90s laphana singabantwana but kathesi ngananzelela ukuthi kulobunzima abantwana abancane balala bengadlanga kulodubo ngisho ubuhlungu akuyenzi vele ezimbabwe lapha kubuhlungu kakhulu
khona ngapho ebhilitano ulemuli yini
yes
olabantwana
abangabantwana babili
aha nxa ukhangele ubona ungani uzenelisa yini ukuthi ubathathe ubuyele labo ekhaya
hayi ngitsho ngoba lokho kunjalo akulanto esingakhambisela abantwana edukweni lo liya siyafisa sibili ukuthi abantwana bethu bazi lapho esaphuma khona le culture because ingima bami vele angikhulumi isilungu endlini ngikhuluma isintu and ikwazi indlela ukudla kwesintu bakhulisa isintu but okubuhlungu khona lokho ukuthi isikhathi sabo nabogogo babo balazo okumnandi phela ukuhlala la siyabazali bakho le so ngisholo ukuthi thina abatwa bethu bamoshakele baluzile yonke uthando lonke labogogo labokhulu lempilo yethu 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 lapha sebesazi okunye nje kuyidoti kwempilo sebefunde imithetho ebelungu engake singayiqwanisiwe sokukhuzwa sikhuzwe ngapho sesaba ngoba kule mithetho ehlukunele lalokho esakhula ngakho so ye ubaba lo mgaba wasimosha kakhulu wasiphambanisa iy'mpilo zethu yebo abantu bayahawukela bethi kumnandi kuemazweni what but sometimes ngokukhangela kubuhlungu nxa abazali abanye abaphela abazali iy'hlobo ziyahamba abantu bengakwazi abanye lokho bengalamaphepha
akusitshele siyasizwa abanye besithi nxa ungumuntu wesifazana uhlala emazweni kunzima ukuthi uthole umendo ikakhulu emazweni afana la khona ngapho koko UK kuliqiniso yini khona
akula mendo lapha futhi akula isintu asisekho umendo uyasithola nalathi ama-short time but akusela mendo
kubangelwa yini
khona ubuntu bethu abusekho edobha khona lokho okungama-culture khona kokunye okungaphela nini le mthetho okuthi usukekwazi ukuthi obaba yinhloko yekhaya akusekho labo baba abasezazi labo ukuthi bayini abanye abafuni ukusebenza baya befuna ukugcina njengenduza so kuzima so imendo yakhona inzima kuthola ukuthi abanye abantu bathola besebevulele kakhulu la ingenti bayabulalana angizake ngizwe kodwa besintwini badawake abake babulalana
kodwa bayathola yini isikhathi abantu ukuthi baqomane
kuqoma nje ezincane uqoma bayaqoma akukuqonywane akusahlonitshwana labo baba bethu labo esintu abasakwazi ukuthina ukusigcina njengabomama bakibo ababo sokunzima inkuthola abantu sebobaba bekhathi bekhala lithathela kumanigerian akula ngoba babhizi bigijitshwala lapho bakhona bagijima loku ngamakhiwawo loku ngabafazi onye ongaqondakali
khona kodwa kwama-nigerian lokhu kuliqiniso yini
yele kuliqiniso kanti bobaba abamnyama babe sebekhona lapho eduzane abethu babe babhizi besematshwaleni athanda lokugcina abanye ba-right but sekuthi bonke kanjalo